abangaphumelelanga bacelwe ukuba babhalele ugatsha lwezempilakahle besazisa izizathu ezibavimbe ukufinyelela isigaba lesi sokubuzisiswa. Osakhulayo njalo ongumqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyebulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uthi basemizameni yonke abangayenelisa ukunceda ababhekane lenkinga.
Abantwana ababehluleke ukuthi baphathe kuma-interviews kuviki ephelileyo mhlaka 3 kamhlaka 4 January qedisile ukuthi njalo bathole ithuba lokuhamba kuma-interviews sikhulumisane le-Minister of Health and Child Care. Sabatshengisa ukuthi bayenze iphutha ngokuthi babize ama-interviews kusele amahora angamashumi amabili lane. Abantu abaningi abayibonanga imibiko ngumlayezo lokuthi kumele baye-interview e-UPH kumbe RR. Ikho-ke iministry ize yabona ukuthi yenze iphutha, sithi khona nasifake amanye ama-interviews ukuthi ayenziwe mhlaka 9 lamhlaka 10. Abanye babehleli bayethola izithupha zabo ngoba bekungafunakala ama-slips lana ezinesek. So sibangisa badinge imali, sawathola izimali zokuthi bagijime baye esikolo bayethatha izithupha. Sikhuluma nje abanye abasendleleni bayeza bavela kubobhinga bazabe ama-interviews kusasa, abanye bahambe namhla. Siyakhuthaza abangavizwanga kuma-interviews ukuthi bangalilahli ithemba. Bekhangele amanye amathuba angavela kwezinye indawo, sincedisane sifundo singasebenzisana siya phambili ukuze bathole.
Omunye wabafundi uNkosiphile Dliwayo ofinyelele isigaba sokubuzisiswa uthi konke kuhambe kahle.
Kuma-interviews bekumnandi kakhulu, sihlangane labo bakhuluma lathi kahle. Into ekade bezifuna basitshelile, njalo okade kushota kumele sikuhambise, basitshele ukuthi sikulungisise ngaphi langaphi. Kodwa khona hayi, ama-interviews ahambe kuhle, kade ngekho nzima.
Umnumzana Prince Ncube uthi konke kuhambe kahle laloba kungayisikho akade kukhangelele, ubethi kuzaba nzima kakhulu.
Semvela ku-interview, yena i-interview ibikahle bekuyi-just general stuff. I didn't expect something more difficult than me. Ama-results bathe bazawasenda ngendlela esathola ngayo ilokhu ze invitation ethi sibuye ku-interview.
Omunye wabangaphumelelanga ukungena kulesi sigaba uNkosazana Percy Maseko othi bamukelwe kuhle, kodwa inkinga ibe kuye ngoba ubengela ncwadi yempumela yezifundo zika O-level.
Mina inkinga ebekhona yokuba ema-certificate bengilawo, kodwa e-mathematics ngibhale last year ngo-June, ngakho i-certificate sami besingakaphumi. Basebengazisa ukuba i-result slip ayifunakali. Lakho ku-advert yabo yenensing babekubhalile sibili khona ukuthi no result slip, kodwa mina ngihambe ngile themba lokuba bazavuma ngoba i-certificate asikaphumi.
Abadinga ukufundela ukuba ngabongi balotshelwe incwadi zokuthi babuye esigabeni sokuthi babuzisiswe ukuze babone ukuba bangangena kuhlelo lwezifundo zalumnyaka ka-2020 lamhlanje lakusasa. Ngimele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.